Lingali, Chonan Jani, Luanda, Vasia, Duran and Jalo Selo, Lipuma, Lenda Valley, Tone, Lenda, Ika Malami, Mo Chris Dande, Lamchanje, Wutelo to Sikota, Lomnumzana, Difa, Wacha, Pipango, Dube, Sitlazia, Umteto, Omucha, Oezo, Wulobola, Umbe, Ezochata, Umteto, Uti, Oesilisa, Ulalo, Ilungelo, Lokungabhadali amalobolo nga efuna. Ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lolu lokubana ijaha liyenelisa ukuthi lihlalele nonkosikazi engakhiphanga amalobolo. Into enjani le nxa ukhangela isintu sakithi?
Umthetho lo wabugande mina ngowami umbono, ngibona ngathi lapha sebesuke bahamba kakhulu bafinyelela lapho okungafanelanga khona ukuthi ngabe baye bathatha isinqumo esifana nalezo. Ngoba lokho ngibona ngathi kufanele ukuthi bahlukanise isintu sethu, bangathathi isintu basihlanganise lepolitiki, ngoba nxa bethatha isintu besihlanganisa lepolitiki noma ngithi besithatha isintu basifake ngendlela sebefuna ukuthi basifake ngakhona, kuzadiliza izinto eziningi, ngoba ukulobolana kwabantu noma ngithi ukuthathana kwabantu kuyikwakha isizwe, njalo kwenza isizwe sibe lesizotha.
Manje nxa kungalandelwa umthetho nalo othi hayi akusocala ukungabhadali amalobolo, ubona ngani kungaba njani ezindlini lapha, ikakhulu nxa sikhangela ukubana abanye bathi bona balandela isiko okwenza ukuthi kungabi le ngxaki emizini lapha ngenxa yokuthi umuntu uyabe ebhadela amalobolo? Ungasitshela ukuthi ngamafitshane kubona njani wena lokho?
Ukubhadala amalobolo babugande kuyisintu sethu, njalo kuyisintu sethu kunjalo kuyiyona ndlela ehlanganisa umkhwenyana lakwabozala, ukwenza ukuthi noma kuyabe kukhona ezinye izinto eziyabe zenzakala phakathi kwemdeni noma kumkhwenyana noma kwabozala, umkhwenyana la ayenelise ukuthi aphatheke kulezo zinto kungela lapha angabaza khona, ngoba esazi ukuthi ubuhlobo bakhe labakwabuzala ubuyakhile baphelela bonke. Ingakho kuqakathekile njalo ukubhadala amalobolo kuyindlela yokuthi umuzi wabantwana wakheke, njalo abantwana kube khona into ebagoqelayo ebenza ukuthi bagoqeke njalo bahloniphe, ngoba besazi ukuthi into le iyahlanganyela abadala. Kodwa umntwana nxa ukuthi engabe ehamba esiyahlala kuphela engazange walotsholwa, laloba kungaze kuvele uhlupho bani, akukho lula ukuthi usungaya kwabakwenu zala ukuthi uthi uyekhuluma ukuthi mhlambe bakusize ngodubo oyabe usuhlanela lo emzini wakho, ngoba kuzabe sengathi bakuza ukuthi kanti wena uyabungubani njoba uyabungaziwa. Kodwa ke nxa kukuthi usaziwa imfanelo zakho zenzile zonke, kuba lula ukuthi umntwana nxa ungabe ukhona ongahambi kahle bamhlalise phansi baligoqe njengabantwana balakhe ngendlela enhle. So lokala ukwenza ukuthi impilo ibe enhle, labantwana bakhule begoqekile bendawonye, ukwenzela ukuthi le future abantwana babantwana labo ibe ngegoqekileyo abakhulela ngaphansi komama munye lo baba munye.
Lo ke bekungumnumzana Difa Wajapi Pango Dube ebesixoxela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilani.